sekuthi nje ebantwini abaningi ukuthi ngempela i-coronavirus iyingozi njalo isikhona eZimbabwe. Ngakho ke uZulu sezama ngazo zonke indlela ukuzivikela. Lokhu kungemva kokuba leli gcikwane selibulele umuntu oyedwa eZimbabwe njalo sokulabathathu asebefunyenwe belalo. Abaningi abasami kwiindwendwe zamabhasi aweZupco wona ayiwo alentengo ephansi ukusuka emalokishini usiya edolobheni besesabela ukuthelela leli gcikwane. Omunye walabo abangasagadi lawo mabhasi nkosikazi Yuda Phiri yena othi abantu abaningi sebekuzwisisa ukuba ukuhambahamba kakusizi lutho ngalesi sikhathi.
Kuqakathekile ukuthi abantu bayekele ukuhambahamba ikakhulu ngesikhathi lesi umkhuhlane we-coronavirus lo usukhanya usugcwele indawo yonke, ngoba indlela othelelana ngayo enzima ukuthi uzivikele kiyo, ikakhulu nxa ungazithola ungumntwana ohamba usiye endaweni ugcwele khona abantu kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngesithethe sakamuzi unkosikazi Juliet Maramba yena othi yena labangani bakhe sebesebenzela endlini.
Ukuthi abantu basebenze bebone ngani kungcono kakhulu kungenza ukuthi kuvikele ukubebetheka kwegcikwane le-corona, ngoba nxa sikhangeleyo igcikwane leli libebetheka kakhulu emoyeni njalo libebetheka ngokubambana nokuthintana lokuhlangana futhi labantu laba abangabe sebethelelwe kulelo gcikwane.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Union ZCTU umnumzana Javet Moyo uthi kuqakathekile ukuthi amankampani akhuthaze abantu ukusebenzela emakhaya ngalesi sikhathi.
Kuqakathekile ke ukuthi izisebenzi ke zonke kufanele ke zingaphumi ezindlini, sihlale ngekhaya ngezizathu ezimbili okwamanje. Okokuqala, sesikubonile ke ukuthi izibhedlela ke kazikwanisi ke ukulapha labo ke abaselo sawela leli gcikwane. Leli gcikwane alila vaccine kumbe alila muthi okhona okwelatshwa, njalo asikwanisi ke ukuthi ke silaphe ke abantu asebebanjwe yileli gcikwane.
Izitolo ezifana labo-Choppies, okay Spar, ezinye lazo sezizama ngazo zonke indlela ukwenqabela ukubuthana kwabantu abalayinela ukuthenga impuphu yona esihlupha ukuyithola. Kodwa esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Messi Khuphe uthi kunzima ukulandela isinqumo sokuhlala ngekhaya ngenxa yomumo womnotho weZimbabwe, lapho abantu abaningi abaphila ngokusebenza ukuze banakekele imuli.
Sinanzelela ukubana zinzima ukuthi zilandelwe nozulu ohlalambe eZimbabwe. Okokuqala, sinanzelela ukubana abantu baswela izinto ezinjengokudla. Abantu basemalayinini emabhenki bamelele ukubana bethole izimali, abasemzileni ukubana bethenge impuphu. Ngenxa yempuphu ezinjalo kwenza ukubana kube nzima ukubana lezo izinqumo zilandele. Njalo sinanzelele ukubana abantu abangahlali duze lasedorobheni esithi senza balohlupho lokubana kumele begade amazupho okuyabe kuminyenwe khona, njalo lokhu kusenazelela ukubana kubayenza bebesengozini yokuthola umkhuhlane we-corona.
Selokho kubhubhe umuntu oyedwa ngalo mkhuhlane eZimbabwe, uhulumende usethe uzakwenza isibhedlela seWilkins sibe ngcono ukuze abantu abatholakala balalo mkhuhlane banakekelwe khona ngcono. UMongameli Mnangagwa usevale imingcele yonke elizwe esithi kasavumeli abantu abavela phandle kwelizwe ukuthi abakuleli sokumele behlale emakhaya lize liphele igcikwane. Imbuthano enjengemitshado, izililo lababhawa sokuvaliwe emizameni yokuvikela ukumemetheka nokuthelelana kwalezi gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.